Ninanzelela ukuthi uhlelo soluqalisile kuzabelo zonke zelizwe njalo izibhedlela amaklinika amaningi esingathi yizo lapho okulabantu bezempilakahle khona sebeqalisile ukuhlatshwa okuyinto ke esithokozisayo kakhulu njengozulu wakobulawayo njengozulu wezimbabwe ngoba abantu sebelethemba lokuthi sebezathola ukuthi basile ngenxa yokuthi umuthi lo usuthe wangena elizweni lanxa nje umlutshwana ngoba siyakwazi ukuthi i 200,000 vaccines zilutshwana kakhulu zingaphose zikhangela abantu abayi 1% ye population kumbe yenani labantu bezimbabwe bonke nxa sithe sabananzelela ukuthi bahlala khona.
Zithini izakhamizi zakobulawayo njengoba abantu sebeqalile nje ukuhlatshwa?
Imbono yezakhamizi iqubene kakhulu ngoba abantu lokhu besathandabuza ukusebenza kwalowo muthi njalo basafuna ukubona ukuthi bona laba abahlatshiweyo bona bazasila kumbe bazagula. So kuza kuya ngokuya kwesikhathi ke ngilethemba ukubana umnakano yabantu lembono yabantu izaguquka kodwa kwakhathesi ke intandabuzo inkulu kakhulu phakathi kukazulu ngoba abanye kabathembi ukuthi imithi le iyasebenza okuqondileyo bacabangela ukuthi mhlawumbe izagcina igulisa abantu kumbe mhlawumbe ibulala abantu kodwa ke sokuza kuya ngokuthi laba abahlatshiweyo bona babonakala benjani ngokuya kwezinsuku kodwa kwakhathesi imbono yabantu iqhubene kakhulu bakhona abafisa ukuthi babe yibo abahamba phambili kodwa iningi labantu lidonsa izinyawo liyesaba ukuthi lihambe phambili lisathandabuza kakhulu.
Kule nhlelo eziqhutshwa nguhulumende yini ezokuchasisela uzulu ngalijekiseni?
Okwakhathesi kazithi inhlelo ezicacayo ezokuthi zichasisele abantu. Ngithemba ukubana laba bezempilakahle basabamba amaphaphu ngezandla kabakwazi ukuthi okuliqiniswe yikuphi. Ngibonanga lantwa umuthi lo othe wafika phambilini yiwo singathi khona ngokulingisa kumbe singathi yiwo ukuthi experimenta ukuthi abantu babone sibili ukuthi kuyasebenza yini. Then sokuzadike laba abahlatshiweyo bangasila babonakale bephilile. Ngithemba ukubuzulu ukhona engakuthathela phezulu ngoba lalabo kumele babe yibo abasabalalisa imibiko ungababuza labo kabakuniki impendulo ecacayo njalo sokumele kathi singabe sesibona sibili kumaradio lakumathelevishini kuchasiswa kuhle abantu benikwa intshuntshu yokuthi bahambe phambili bayehlatshwa kodwa kwakhathesi ke kungananzelela akakho vele egcekeni olesiqiniseko sibili ngokuthi umuthi luqondile. Yebo yebahamba phambili abakhokhelayo besiyahlatshwa kodwa labo ngiyathemba labo bathile bafuna ukubona ukuthi kuzakwenzakalani kiwo kuza ngokuya kwesikhathi ngiyabona sebezathola igunya lokuphumela egcekeni befakazi ebantwini kodwa kwakhathesi hayi imbiko sibe singathi khuthaza abantu esingathi nika abantu intshukuntshu esingathi nika abantu igunya lokuthi baqhubekele phambili bafise labo ukuthi bayehlatshwa kayikabikhona konke kumaradio lakumathelevishini even ama-newspaper kusathule kusakhulunywa nje ngokuthi abantu sebeqalisile ukuhlatshwa kodwa kula mbiko lwani olunika isasasa kumbe intshuntshu yokuthi abantu bahambe bayehlatshwa bafise sibili ukuthi bahlatshwe umuthi lo.